yenze kubekwe imigoqo bakwabiwa yawo kandima ukubana abantu abasekhaya lapha benze ukuthi bexoxe nge-WhatsApp njengoba niyazi i-WhatsApp ichiphile entengweni lapha nxakhoxo kodwa sinanzelela ukuthi ilanga lithe seliphumile bonani i-intanethi yonke nje lisivalile singasaba le-WhatsApp ngoba besekonto abantu sebesebenzisa lokho kuthiwa i-VPN okokuthi urage umbunzenganzwenge nzenganzwenge umduli wabafakile esiwuthi i-digital ledura lo ngekho emthethweni akukho emthethweni akula mthetho okuvumayo lokho kodwa i-portals njengoba zeibabakhulu abakhange kwama-networks yibo abanganika i-directive ngoba i-connect la ngayo akukho emthethweni kodwa mina into esimangalisi although asohlangothi lwami kubana so far ngikeze ukuthiwa sokulolele lo muntu o-apply i-high court because i-signal kube ngabe besebenze i-portals yaba i-first respondent Tel 1, Net 1, Econet, Tesla, all the providers. When they show the show cause, with why they make it as the internet. And that's why the presidential pass, they call number 10, the merchant pass, my group from the local and so on in the
other. Yeah, what up? Yeah. Govindran Jan, Gonoko, Govindran Jan, Ute Imko Kole, Faranjan, when on was work.
Imko Kole, you buy nothing. Yeah, when lesisebenzi lojala ukuyisebenzisa nxa uhamba usuka imali ngenza ngokuthi nxa usuka e-Hillside kumbe usiya eNkulumane uhamba ngo-Cameroon so bafaka amadwala ukuthi wena uyini imoto yakho enkulu ingangeni laphana esikhaleni sa bagqiba ukuthi bayavala isikhala so wena ungabuya usezikwanisa ukudlula so somele wena ube leyindlela uthiayi-double up ubhode ngapha kwe-intanethi i-VPN yakhona ugade umduli kumbe uphaphe kumbe ungena ezindleni bewudilize eceleni ngoba umduli wakuqala uvela ukho emthethweni so nxa udiliza ukhiphe into eyikho emthethweni nasocala ngoba ukho vele emthethweni okokuqala so yikho ubhoda kwakhona ukunzwenga xa ngaba leubeka ngamagama esindebele
ye singathi uyabe usebenzisani khonapho nxa usubhoda ngalo kwangkhona
ye kuthiwa i-VPN software laba abanama-Android phone, ama-Samsung, ama-Huawei, ama-phone nje amaningi. Uyahamba ku-Google Store. Ufike lapha uhambe uye research udinge okuthiwa yi-Turbo VPN. Turbo VPN. Kuba ubhala VPN, uzabona nje uya maningi. Then usu-downloada uyi-install. Okay, ulandela khonapho. Le nto izakwenza uyenelise ukuthi nxa ukhuluma lo muntu, besileke kuba kwathi ukhuluma ngaphi ngoba iyadlala idayiza ngalokho okutshoyo engxa uyabukhonnekta kungani usemdlandi kungani usestate 2 minutes ungani useZimbabwe ngapho ungaphi so kuba nzima ukuthi bebloke kodwa nxa i-intanethi icithiwe totally benye umuntu intambo akungeke udownload lento kusho ukuthi laba abantu abasenelisa ukungena ebulenjini yilaba abalama-satellite dish okuthiwa i-VSAT kumbe abalamafoni okuthiwa ngama-satellite phones ama-satellite phones they can't be blocked because they connect from you directly to the sky. Ngendlela yona le abantu abakubona ngayo ukuthi akuyindoko. I-DSTV ibhekele ezulwini. So ifoni le iyadula kodwa lezijibhajibhile kathesi ukhonektha directly. Ezulu emoyeni le ifike i-chase bhakabhaka iphenduke ikhonektha emhlabeni.